Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge umnumzana Thandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 10 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ummeli weZimbabwe kwele South Africa uthi ukhangelele lamuhla iqula elivela eZimbabwe elizokhulumisana lezizalwane ezifuna ukubuyela ekhaya mhla amaphepha azo okuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni ephela umsebenzi.
Into le imele ilungiswe because akuzukusiza ukuthi abantu babuyele bayohlala kuphakathi phakathi kodlame lo abenza ukuthi babaleke.
Abesifazane abangena kwezombusazwe bakhala ngokubandlululwa ngabesilisa abababiza ngawo wonke amagama.
Liyangena edodeni lingithule ba liyenza likuyenzayo, kodwa nxa seliphuma laphana lonke lingaboyosomapolitiki uma liphuma laphana umuntu othunyelwa amabizo amazi njengumama, kodwa umuntu ongubaba ngiyoqala ukukhuluma nomuntu ongumama ukuthi abahambe bayenza.
Lanxa abanye asebehlala kwamanye amazwe bekhala ngokuthi indleko zokuya ekhaya kuyavota zidla phezulu, bathi bazimisele ukuyaphosela amavoti abo.
Silungisa ikusasa, yikho ke kungcono sibili ukuthi khona ngiswele imali emsebenzini ngisiye ekhaya ngisiyavota.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ummeli weZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziripi uthi ukhangelele lamuhla iqula elivela eZimbabwe elizakhulumisana lezizalwane ezifuna ukubuyela ekhaya mhla amaphepha okuhlala lokusebenza usemthethweni kwele South Africa ephela umsebenzi. UHamadziripi uthi iqula leli likhangelelwe ukuthola imfundiso ngomgqibelo andubana lisabalale kuzigaba zonke ezakwele South Africa ukuyakhulumisana lalabo abayabe befuna ukuphenduka ekhaya ukuze bathole usizo. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo ekwele South Africa.
Ummeli weZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziripi uthe uhulumende weZimbabwe usezilungiselele ukwemukela labo abazakhetha ukubuyela ekhaya. Uthe sebevule ikhaya sebulenjini be-internet lapho bonke abafuna ukubuyela ekhaya kuzafuze babhalise, kugoqela lokubhalisa uncedo abaludinga uhulumende weZimbabwe kulolu hambo. Ngemva kwalolu hlelo kuzalandela olokuvulwa kwendawo zokubhalisa ezabelweni zonke zakwele South Africa.
Some zip holders have decided they want to go back to Zimbabwe and they need assistance.
Vanengi abalama permit la asebethe bafuna ukuphindela ekhaya. Yibo labo esithi kubo uhulumende weZimbabwe ufuna ukulisiza, wozani.
Giving you the opportunity to be able to take advantage of that assistance and facilitation that we can give.
Umnumzana Hamadziripi uvumile ukuthi ukubuyela ekhaya lokho kuzaphazamisa abantwana besikolo. Uthe uncedo abaluphayo lugoqela ukuphathisa ngamabhaso ohambisa ulabo abalesidingo esedlulisa amalawulo ukudlulisa impahla zabo emngceleni zingathelanga lokunye. Ezinye izalwane zeZimbabwe sezemukele lelinyathelo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lizwe Gwebu uthi lolu hlelo luzasiza ukuthi asebexotshiwe laba kwele South Africa babuyele ekhaya ngesizotha.
Siyakujabulela kakhulu makula ma-diploma ama programs angaka lokho zababalazo bezizoba nzima ukuthi zizohamba njani. Okunye kokhona ikho kwenza ukuthi abantu begcine bengahambi kakhulu okukhulunywa ngabantwana ukuthi kulenhlelo ezenziwayo for ukuthi ba-transfer abantwana from this site bakwazi ukufika abangene isikolo bengahluphekanga. Mina ngibona ngani sijabulele kakhulu lokho.
Umnumzana Kuthelezwe Nyathi okhokhela iqembu le-Boots elilwela ukuthi abaxotshwayo laba babuyele ngenhlonipho, laye uthi basemukela ngezandla zombili isimemezelo sommeli weZimbabwe eSouth Africa.
Ngithanda ukuthi sibonge kakhulu umsebenzi lo oyenziwa yi-government yaseZimbabwe through embassy lapha eSouth Africa. Thina siyi-boots i-boots emelele ukuthi abantu kufanele bebuyele ekhaya isithunzi sabo sihlangene, hayi ukuthi bediphothwa. Siyabonga kakhulu ukuthi embassy iyeza le-government yeZimbabwe izama ukuthi incedisane nathi.
Kodwa ke sinesizalwane seZimbabwe umnumzana Jabunyathi uthi lobanje elemukela lelinyathelo kuyingozi ukubuyisela izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya kungalungiswanga izinto ezabaxotsha elizweni.
Kodwa kunento leyo ukuthi yini ebangela ukuthi abantu babaleke emizini yabo bazo into edlame into leyo imele ilungiswe because akuzukusiza ukuthi abantu babuyele bayohlala bayabhadla phakathi kodlame lo owenza ukuthi babaleke. If into yomnotho abantu bangazama ukuze baziphilele if into yomnotho but into engakho emele ilungiswe ingaba into yodlame.
Kusenjalo udaba lwalabo abaphikisa ukuxothwa kwabeZimbabwe laba kwele South Africa luzangena emthethwanindaba ngomabasa. Ingcitshi zithi kungenzeka umthethwanindaba usesule isinqumo sokuxothwa kwabeZimbabwe laba kumbe udlulisele phambili isikhathi sokuxothwa kwabo kumbe uvumelane lalesi sinqumo. Ministro 7 ePretoria wele South Africa ngingutuso Kumalo.
Abesifazane bathi lanxa inani labo eliphatheka kuhlangothi zelizwe ezijiyeneyo ezigoqela ezombusazwe lezamabhizimusi likhuphuka kulokhe kulokusalela okuthize kwabo lapho bezama ukuphatheka kunhlelo lezi. Umhlangano weCommission on the Status of Women, CSW 67, owenzelwa edolobheni leNew York ngapha kweleMelika, uhlaziya indaba eziphathelane labesifazane ezifana lazona lezi. Umhlangano lo ohlanganyelwe ngabesifazane abavela emazweni angamalunga omanyano weUnited Nations ukhangelelwe ukugqitshwa mhlazi ku-17 Mbimbitho okuyinyanga eqakathekisa abesifazane phose umhlaba jikelele lapho kukhuthazwa ukulinganisa amathuba ngobulili. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lonkosazana Precious Nomzamo Ndlovu osakhulayo ophatheka kwezombusazwe ukuzwa umbono wakhe.
Inkinga ekhona kubuhlungu ukuthi siyicelebrate ilanga labomama iminyaka yonke ngalawo malanga umhlaka 8 March yaphela ama-messages amaningi obaba labo besakile ukuthi yeyo mama zimbokodo siyabathanda kanje kodwa i-reality ekhona ukuthi obaba bathandi. Ngiyaxolisa ukutsho njalo ngoba inkinga ehlangana lazo njengabomama abatsha ngingakangeni even kuma-political parties bathi umphakathi wona ngokwakho awumthandi umuntu wesifazana ophatheka kwezepolitiki. Uyathola amabizo wonke usuthunyelwa wonke amabizo usubalwa lokhu lalokhuyana ngenxa yokuthi ngowesifazane okhethe ukuthi ume emphakathini kumele abantu ngezepolitiki.
Kungani kusenzakala khonokho ngoba kwenzakali kwabantu besilisa?
Mina ngokubona kwami imbangela ukuthi sokukhanya ukuthi abantu abangomama bayakwanisa ukuphatha lapho kuphethe khona umuntu ongumama mama into zihamba kahle obaba bafila i-challenge bathola i-challenge ngakhona lokuthi emandulo vele kuyaziwa ubaba engiyophathayo kanti nxa umama laba sebevuya e-spacini seduze ngobaba bekhanya besenza ngcono futhi ngcono sibavalele phande sibavalela phande njani ngokuba siza ngamabizo wonke ukuthi ule lokhu lalokhuyana liyangena ebhedrumu lingu-2 lobaba liyenze likuyenzayo kodwa nxa seliphuma laphana lonke lingaboyo somapolitiki uma liphuma laphana umuntu othunyelwa amabizo amabi ngongumama kodwa umuntu ongubaba ngiyoqala ukukhuluma nomuntu ongumama ukuthi abahambe bayenza lezi. Uyabona ukuthi yindlela umphakathi i-society at large engahloniphi ngakhona abantu besifazane ngenxa yokuthi babona ukuthi abantu besifazane baphatha kahle. Sesifika kuma-political parties abantu abangobaba uyathola ukuthi bayafayidelana bona bodwa bekwanise futhi njalo kusomama ukuthi bakhulumane kabi kumbe bangcolisane bona fika ekhetheni kadesimagumeti siye ekhetheni uzaziboni uzabona amanye uzaphepha uzabona i-social media kuthethisa abantu abangomama abafuna izikhundla zokuba ngabaphathi bedalela eParliament kumbe ukuba ngama-councillors. Konke khona lokhu kuyabe kusuke emuntwini ongubaba othola i-challenge ngomuntu ongumama ofuna leso sikhundla. Esebenzisa abanye omama futhi yikho lapho esizithutha khona thina omama. Siyasetshenziswa ngabantu ongobangobaba ukuthi sidonselane phansi singcobisane thina at the end of the day umuntu obenefithayo ngumuntu ongubaba.
Ucabanga njalo kungaguqulwa njani ngoba njengokutsho kwakho sokuleminyaka leminyaka kusenzakala.
Mina ngokubona kwami ukuthi kuguqulwe lokhu ukuthi asithi imihlanganiso lezi ezikhanyele ngokuguquzela kumbe ngokufundisa abantu ngokulingana kwabantu abesifazana labesilisa zingaqalisa phansi ngoba uyathola ukuthi kwesinsikhathi babiza abantu emhlanganeni emadorobheni fike lifundiswe ngokuqakatheka kwamalungelo abantu yeyo umuntu ongubaba longumama abalingene kodwa phansi ngale kubaphathi bezigaba osobhuku izinduna ama-community leaders akula muntu obatshelayo ukuthi emphakathini lapha kumele siphathane njani labo baba bangikhona masibuya sizofundiswa siya sizomama kuphela sibuya sizohlonyiswa kuthi linabo omama sebenamalungelo alinganayo kulabo baba obaba bangikhona abadliwa uthoma ngaleyo ndlela ngibona ngani kumele kuhlonyiswe abantu abaphethe izigaba kuhlonyiswe labo baba njalo ukuthi bafunde ukuhlonipha omama bafunde ukubakhusela njalo endaweni ezingaba.
Hello ke ngonkosazana Precious Nomzamo Ndlovu osakhulayo ophatheka kwezombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni
kwezokhetho, izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Melika zithi lanxa umango omude wokuya ekhaya baningi abaza kuyavota. Itikiti lendiza mchina lilakho ukufika kunkulungwane ezimbili $2,000. Imali le yendleko ezinye ilakho ukufika kunkulungwane ezinhlanu $5,000 nxa umuntu efuna ukuya ekhaya. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida ngapha kwele Melika umnumzana Tamurai Gwegwerere.
Indaba ye diaspora vote indaba ebuhlungu kakhulu ngithi aba izizalwane zeZimbabwe ezingekho elizweni. Ibuhlungu ngoba ayisiyo ndaba esiqale ukukhuluma ngayo namhlanje. Yindaba eyakhulunywa kudala, ikhulunywa ngayo, sikhala ngayo, sicela. Lathi singakaphume elizweni, sasiyizwa indaba le ikhona abantu abaphandle kwelizwe bekhuluma ngayo, sikhalela i-diaspora vote. Kodwa eqinisweni lunyaka kuvote ezakwenzakala, hayi ayikho. Njengoba ngiyakhumbula ngikhuluma ngakho ukuthi hayi iqiniso ukuthi hayi asoze sisenelise ukuvota singekho eZimbabwe. Isiphatha amandla zeZimbabwe liqiniso yikho vele abavele bekukhuluma kudala ukuthi khona hayi nxa ufuna ukuzovota woze ekhaya. Hayi yikho kuzakwenzakala. Iqiniso ukuthi baningi abantu abangekho elizweni ababhalisayo asebebhalisele ukuvota ngoba uyabona into yokuvota leyi silungisa ikusasa. Yikho ke kungcono sibili ukuthi khona ngiswele imali emsebenzini ngisiye ekhaya ngisiyavota. Njalo kuyinto ebalulekileyo ukuthi khona ngithenge lelo tikiti elidulayo lokuthi ngiye ekhaya ngiyovota. Baningi ababhalisayo abangekho elizweni. Zabona nje ngesikhathi sokuvota laphana ukuthi bazabe bekhona abaningi abavele phandle kwelizwe abaza kuyavota. Njalo sikhumbule ukuthi khona kulabantu abaningi abase-South Africa, abase-Zambia, lamazweni akhumbulezele iZimbabwe. Okokuthi khona ukuya kwabo ukuyavota asiyo nto engaba into enzima kakhulu. Yikho-ke baningi abantu abaza kuyavota abangekho elizweni.
Zona iziphathamandla zikahulumende zithi abafuna ukuvota kababuye ekhaya bazovota. Uthini wena ngamazwi wona la?
Njengoba nje ngingatsho asingeke sikhangeleli ukuthi khona kuza kuba lokutshintsha kokuthi khona umthetho uzavuma ukuthi khona abantu bayevota lo nyaka. Njalo sikhumbule ukuthi khona kulabo abangeni abasoze benelisa ukuthi bayekhona ekhaya ukuthi bayovota bona ngokwabo. Kuningi okwenziwe ngabantu abangekho elizweni okokuncedisa ukuthi abantu babhalise ukuvota. Okuningi okwenziwa ngabantu abangekho elizweni okokuncedisa ukuthi abantu baza kwenzani ukuthi nxa sebevotile balondoloze ivoti labo. Kuningi izinto ebezisenziwa ngabantu abangekho ngaphandle kwelizwe zokuncedisa bona abasekhaya abenelisayo ukuthi bakwenze lokho. Yikho ke hayi ye kubuhlungu ukuthi asisoze sonke senelise ukuthi sivote ngoba bekuzaba lula nxa umuntu uvota ungekho elizweni uphandle ulapho khona. Bekuzaba lula kakhulu. Kodwa hayi ye yikho kukhona asiyasebenza kakhona kokukhona. Sizimisele lathi ukuthi khona sizophumelela ukhetho lolu ukuthi lokho esikufunayo, lokho okufunwa ngabantu kungangendaba lokuthi bangukuphi emhlabeni endaweni yemhlaba. Lokho abakufunayo, lokho abakuthandayo, ilungelo lokuvota kumele lilondoloze njalo lihlonitshwe.
Lo ke ngumnumzana Tamurai Gwegwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida ngapha kwele Melika.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethule ilanga likamhlaka 18 kuyona le inyanga njengelanga lokukhetho lokudinga amalunga ebandla leZANU PF azancintisa kukhetho oluzayo kuzigaba ezibalisa ezedale lePhalamende lezemakhansili. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi kasoze aveze amaqhinga abafuna ukwasebenzisa ukunqoba kukhetho ngoba esesaba impehla ezisebandleni angaziqambanga ngegama kodwa kucatshangelwa ukuthi ngabanye bakhe abakunkokheli yaleli bandla. Okwamanje ke ngidedele emuva ngilijiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ninjani Studio 7? Hayi siyajabula basakazi bethu. Studio 7 labo lokuzeni team le uthi ngabo hamaziripi abothe bafike South Africa kusasa. Bakichima bazofika South Africa bezefuna abantu abafuna kuye ekhaya. Abantu bazibuyela. Sebezefuna ukuthwala abantu sebeze kwenzani South Africa? Abahambe mina ngakho ayiholisa ama teacher. Ama teacher aphume ku strike afaka imithi ezibhedlela. Atshane le ndaba ezingafuni yena. Akufuni yena kwabantu abase South Africa lokho. Abahambe baza ke ba bahawule silwaza bona abantu zafuna ukuthi ahanjiswe ekhaya abahambe katshana le bangabosijwayela kubi.
Sanibonani ku-Studio 7, mina ngumama kaThandeka Moyo ngokusebenza ngase-South Africa. So ngakuthiwa sonke sile mbono eyi-1, sonke sibona ngokufana, ngaso sonke siyavotela iqembu silibonayo ukuthi lizasithuthukisa siye phambili. Kanokuba lokho sigida entweni eyi-1 esiyibonayo ukuthi ayisibiseli lutho khonamanje siyahlika isemazweni ngaphandle thwele nzima even lanxa kuseZimbabwe vele kuyafana nje abantwana bayasokola abasebenzi begcine besuka emakhaya besiya kumanye amazwe. So ake sizameni ukuvula amehlo ivoteli qembu eli-1 ngoba khona manje kunzima kunzima kakhulu empilweni ukuphila vele kunzima khona. Asizameni ukuthi kube lula nje kungatshintshwa yithi thina bantu kodwa ngaphandle kwalokho ngeke kutshintshe siyahlala sikhala njalo nje kunje. Lami ngiyabonga lami ngathi i-message yami izingayifuna ngajabula. Okay.
Salibonani. Njengoba nje MRP ingangeni ku-president emavotini, hayi mina lona vela ambone ukuthi ngingathengisa ivoti lami. Ivoti lami is not for sale. Hayi angeke vele ngize nganikeza uChamisa, angeke ngeze nganikeza. Ngisho enye iparty mina ngizavotela ama-councillors, hayi MRP, ngivotele ama-MPs, lelinye bese ngiyaligodla. So ukuthi nikeze abantu ipower yami so ngichazayo ngithi hayi mina vele angeke vele ivote lami is not for sale lapho ngiyachompela ngithi hayi lokho vele hayi angizikhohlise mina umshado wami ku MRP ngiphembi phambili nge MRP
sanibonani sanibonani studio 7 sanibonani konke kulungile akunanto etshekileyo hayi into engiyibuza engizama nje ukuthi ngibuze abantu ukuthi kanti abantu bathi bafelwe emandebeleni abantu abakhalayo ngabantu abangafelwanga ngabantu abangafanelanga kuyafana naye nalelo uze ni-ground issue ehanje siyakhulunywa edrobheni abantu abasemakhaya yibo abafelwayo ma ikhulunywa edrobheni kusiyakhuluma noma kukhuluma uchikumba lowo kumbe kukhuluma ubani but mina ngithi uchikumba abantu abafelwayo uyabazi yini abantu abafelwayo noma ngabafazi babo noma ngamadoda abo uyabazi yini ngoba akufani amadoda kuphela kwafa labo mama abanye bekhwazwa ngama-bayinethi kuthiwa kukhithwa izisu zama-dissident ama-dissident aye ngobani kanye ama-dissident okwakukhulunywa ngawo noma ayengekho kungawezani kodwa kwakuthiwa ngama-zibra ama-zibra bengabantwana bakabani bengabazaphu bengabezaphu ubaba uNxubelwano wabulawela eNyamendlovu a prominent leader yezaphu bambulala and ma usithi uyakhangela abantu bezaphu abaningi bafa hayi khona amandebele abantu bezaphu into yayenziwa ngaphasi izanu sisenza i-tribalism so ngicela ke lento liyirelease ukuze abantu bonke bazi abantu abafelwa yizaphu futhi lingathini thina singabantu taba neproblem kuyena le ndaba thina sachiselwa lamabhasi sayenzakala lokhu kwayenzakala lokhu sabulawela amaplazi ethu kwathathwa izinto zethu le zinto zethu esasizithengele ngeyethu imali eyedimop kodwa abantu bathi bona bafelwa hayi madoda abantu madoda labo mama phumane enkulumeni engayisiyiyo nabo i-3PC ingaclaimi nani mthwakazi lingaclaimi izaphu have to claim izinto zabo that's why ubona sesine-problem manje ukuthi ama-properties ethu abuye ngoba sokunemengela ezingenelayo kodwa ngithi mina izaphu yiyo eyaphelelwa ngabantu period ngiqedile so ngicela ningakhulumi ngento ungakhaleli into ongazange wayithola thina sikhuluma ngento ngoba sisegoli nje sifike egoli sakhoswa yiyo nale into ukuthi ungowezaphu then you have to be killed ukuthi ukumbe ukhuluma isindebele kumbe ukhulumani kwangasebenzi
kustudio kustudio 7 kustudio 7 ngiyabingelela sihlobo labangani cela usizo lunubana lingangisiza ngidinga izihlobo zami ezakompunzi eziphuma ekhesi emaphetshiya kwathuli ngiyacela ukuthi ma ukhona obazwela ingisize lingisize ngiyazidinga ubaba wami igama lakhe kuthiwa ngujabu mpunzi ujabu akompunzi so bahlangana lo mama ebhulawayo lapha empophomo so ikha bahlangana khona kuthiwa ubloku angikwazi block 5 block 4 angikwazi isisi lami so ngiyacela zihlobo labangane ndinga izihlobo zami ngisize ma ukhona owaziyo nje liyanithola liyanithinta kunamba lezi enza zibiza lapha khona manje 0784406699 ngiyacela zihlobo labangane ukuthi ma ikhona owaziyo nje endithole khonapho la kuwhatsapp ngikhona ngiyacela zihlobo labangane
ngiyabulisa kustudio 7 ngiyabulisa kustudio 7 into esuka engimangazi njengoba iZANU PF iyala le voters roll into engizibuzayo nabadala ukuthi iminyaka yonke le yokuhlala kuvotwa yayiyala layo yini iZANU PF voters wakukhulunywa njalo yini ukuthi kuthiwa bazoyithatha ivoters roll bayenze izinto ezimbi kwakunjalo yini iminyaka yonke kwakunjalo yini ngiyabuza nabadala ukuthi iminyaka yonke kwakunjalo yini ngisuke mangazi lawo abantu abafana labo gawule labo Joseph Zuma bayayibona ukuthi iZANU busy yaropa yezinto vele ezingayisizo vele ezenzakala kodwa izo labo bevumelana layo yimvumelana le high court my city voters roll yingaboniswa ngoba lakela kubona ngobukhonoko badala hayi lokho sokusobala ukuthi vele khanya ele mpumele yokhetho vela ngeke izibonakale sokusobala straight ukuthi impumele yokhetho badala vele izoyala nayo iZANU PF izoyala nayo impela into esikhanya sisegcekeni le kodwa mina ngiqhuquzela abantu bakithi ukuthi asambeni siyobhalisa ukuvota abantu bakithi sivoteni ngobuningi bayo sibone ukuthi bazoriga kanjani ngiyabonga
linjani kustudio 7 siyabonga bakithi siyabonga ngokuhlala lisazisa konke okwenzakalayo kulomhlaba mina ngisuka ngihlupheke ngabantu beyathola bebuthelelwe upani besiyajabulela umgabo wabulala abantu bakithi more than 40,000 bantu bakithi bephinda behluleka laba four abo bona ababebulala layo ukuthi bazobuye bazoxolisa ukuthi hayi yithe sayenza lokhu lalokhu angazi abantu bakithi ukuthi lifuna ukuphalaziswa njani lihlanziswe sibili lokho elibhizi lithwala lisetshenzile lingavumi bantu bakithi ukusetshenzile lithwala lisiyatshela into ezingasebenziyo imgwaqwele upani kwapho sokugcela amaphotholi siyakhona eminye evele kakusabana angazi ukuthi abantu bakithini njani umgabe ngumuntu ongakamcelebrate umuntu wabulalisa abantu ngegooground erephisa abafazi esenza yonke into tshona uguqubele usithi ujabulele umgabe ibulima lokhu
sanibonane ninjani Studio 7 hayi thina siyaphila filani nani ngegama lenkosi uNkulunkulu anibusise abe nani kuso sonke isikhathi niveze konke okufihlekileyo esingakwaziyo siyabonga amen
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
So kulomnyaka uhodwa umongameli Vladimir Putin weRussia ahlasela ilizwe leUkraine ngemva kwenyanga lenyanga amazwe omhlaba exwayisa ukuthi lokhu kungenzakala kodwa abaningi bengakholwa. Le yimpi enkulu eEurope selokhe kwedlula eWorld War II njalo imithetho elondoloza ukuthula, ukuphumelela lokukhuseleka ebikulo umhlaba okweminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 ikhangelelwe ukubhidlika, ukutsho umongameli Joe Biden weMelika. Uqhubeke wathi eleRussia lize lihlasele lalingalingi ilizwe leUkraine kuphela kodwa umhlaba wonke. Imbuzo esasibhekane layo yayicacile lanxa ijulile. Sizangenela siphathise kumbe sizakhangela eceleni, kutsho umongameli Biden. Umongameli Putin aze anqume ukuthi izikhali zakhe zezigwagwagwa zingene kwele Ukraine wayecabanga ukuthi siza kwethuka, wayengaqondanga, kugcizelela umongameli Biden. Abantu beUkraine balesibindi, iAmerica leEurope yabambana lamazwe asemhlubulweni osukela eAtlantic usiya ePacific. Ukunanzwa kwentando kaZulu kwakuqinile. Endaweni yokuthi kube lokunqoba okulula ayekukhangelele, umongameli Putin wasala elezikhali zezigwagwagwa eziyiziphamaso, njalo sokulengxabangxoza phakathi kwamabutho akhe. Wayecabanga ukuthi imbono yakhe ngokuthi eleFinland lingabi lilunga lomanyano weNATO izaphumelela, kodwa wayangeka. Wayecabanga ukuthi iNATO izabhidlika, kodwa iqine njalo isimanyene okwedlula okwakuqala, kutsho umongameli Biden. Ungezelele wathi untando kayiphikiswa, ojonge ukwakha umbuso kasoze acitshe uthando lwabantu lokukhululeka. Uchuku kalusoze lwephule umoya wabantu abafuna inkululeko. Njalo ilizwe leUkraine kalisoze linqotshwe ngeleRussia, ngeke kwenzeke, kufunga umongameli Biden. Sokwedlule umnyaka ngemva kokuba amabhomba aphoselwa eUkraine lezikhali zezigwagwagwa zangena kulelo lizwe, kodwa iUkraine ilokhe izivusa njalo ikhululekile. Kusukela eKherson kusiya eKharkiv, amabutho eUkraine athatha ilizwe labo. Ukusilinganiso sengxenye yendawo eyathathwa yilizwe leRussia ngomnyaka odluleyo, ifulegi elombala oluhlaza lolithanga eUkraine ilokhe iziphaphela ngokuziqhenya okukhulu, kutsho umongameli Biden. Ngesikhathi eleUkraine liqhubeka lizivikela kweleRussia njalo likhanda eyalo indlela yokulwa, amalanga azayo azaqhubeka elukhuni njalo emunyu, kuza kuba lokunqoba lokudana. Kodwa iUkraine ikulindele lokhu ukulwa okuzayo, njalo eleMelika lindawonye labangane balo lizaqhubeka lisekela eleUkraine, liliphathisa kunhlelo zokuzivikela, kugqiba umongameli Biden.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavume kuba siqhubeke sisonke, yikho ke lapha esigqiba khona uhlelo lwethu lwalamhlanje. Libe lempela sonto elithukela, asibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo, kodwa zikhona indaba zakusihlwa nsuku zonke ngo 7:30. Igama ngo Chris Gande, sidibaneni njalo ngeviki ezayo.